imfundo yami, specialty yami, ngiyayibiza nge-clinical immunology. I-clinical immunology, into esifunda ngayo, i-vaccinology, ukuthi i-vaccination izasebenza njani. Njalo, la, imithi, ama-vaccines elikhuluma ngawo, siyazwile, siwacubungulile, sakhangelisa ukuthi ayenziwe njani, asebenza njani, ayanceda kumbe kangaka. Umbono esiphuma nawo yikuthi asanele labasebenzisi, ngoba ikela ukugula, azikufa. Ngazikeli ukuba i-COVID. Ungayibamba leyo mkhuhlane, awuguli okwenzeka ukuthi uze esibhedlela. Njalo ukufa kuyavikeleleka emkhuhlaneni. Impendulo yami ukuthi nxa kuyigule umuthi kumbe i-vaccine ezikela ukufa, kungcono ukuthi ngiyisebenzise leyo vaccine kunokuthi imelele ukufa. Impendulo yami.
Usitshele okuhle ngale ijekiseni esingathi ngama-advantages, okunye okungalethwa yimithi leya okungakhathaza umzimba ukusasa.
Asiyakubona okungakhathaza umzimba. Ukuzwayo ukuthi kulo muntu waba ne-test emlonyeni, lokho kwahlala phezu kwalokho akukho esesikuzwile, esesikubonile, esesikubizelwa ngoba yokubika yokurekhoda ukuthi ama-side effects iyacubungula nsuku zonke. Asiyakubona.
Uthini ngomuthi lo we-Johnson and Johnson njengoba sesisizwa ukuthi kulabanye abagulayo ingozi yini kumbe hayi balutshwana kakhulu ukuthi ibe yingozi?
Izenzo zakho zakho yenze zvele China kuzobuya evela eIndia izoto zvipikile zvidati lezvo zvonzele zvonzele leyo zvinova kwamanye mazvo ina maadvantages ekuti ukuyipendi upendile kuti after 2 weeks or 4 weeks izohlatshwa esibili. I-Johnson and Johnson ihlatshwa kakhulu. Ama-clot enzakala in 1 million, ama-clot onakala in 6.5 million people kule Jackson. So wenza umhlaba wonke jikelele. I-Johnson and Johnson abantu abantu kube kanti kungela injection 1 in 1 million iyaba le-clot yakhona leyo. Ngokubona kwethu akulasizathu sokuthi kuthiwe i-Jackson iyebangele ama-clot ngoba ayenzakala njalo. Okuchiyanayo ukuthi kathesi kule monitoring, intense monitoring yabantu abavaccinatiwe, yikho kubonakele ukuthi kunabantu babo, but abachiyananga lenano esivele silibona kungela Jackson. So i-Jackson le ayilasifo ngombono wami.
Sesikhangela-ke lokho kuthiwa i-head immunity, uhulumende athi ufuna ukuthi afike kulo lelo zinga. Singathi iningi lokhu lisengozini yokuthi lithole leli gcikwane le-coronavirus njengoba abantu abaningi bengahlabi.
Inalo labantu abahlatshwe injekiseni seliphezulu okokuthi umkhuhlane lo usuhlehlule ukuthi unamathele abantu ngoba abaningi bakhona babe sebevikelekile. Ngithi abahlatshiwe balutshwana kakhulu ngoba ukhangela ukuthi ngabe isikhathi sabo abantu aba-6 million, 7 million ukuthi be-head immunity. I-500,000 akathiwa isiko, so sikhatshana naye. Ngakho bekungakhuthazeka ukuthi abantu badinga ukuthi bahlabe nxa amajekiseni esasekhona. Injekiseni yonke ekhona ingcono kungcono kungathi lokumelela ukuhlangana lomkhuhlane we-COVID-19. Asikile amajekiseni malukhulana asoze khava abantu abaningi, but kungaba kuhle ukuthi labo abalexesha lokuthi bazuze amajekiseni bahlabe kwenzeka egibumele leyo yabulini.